abamaziyo thine siyake sasika sihambe siyebona ama lectures kwakugcwala ngitsho labantu abangangiveli ku Department of Political Science babegcwala befuna ukuyakuzwa ukuthi Makhumbu ufundisani na ele lecture ye political science. So umuntu obelolwazi olujulileyo ende njengebandla silahlekelwe kakhulu kakhulu ngoba liyakwazi ukuthi bengumuntu futhi befuna ukuthi emele indawo yakibo eBuyera njengo MP bakhulumisana lo Eric Matinenga wathi hayi sengizachila wena and lathi besilokuthokoza ukuthi hayi ibandla sesilomuntu ozafaka ubungcitshi ePhalamende. So silahlekile kakhulu and silokudana kakhulu njengebandla.
Njengoba ebekiwe lamhlanje, ungasitshela ukuthi iziphathamandla zebandla zihambile na njalo ngobani abahambile?
Ngingathi nje wonke umuntu elimaziyo ngitsho labezano nje bebekhona bonke nje abantu abadlule ezandleni zakhe ama-students akhe bahambile bonke abasebenzayo kwezindawo ezijiyeneyo abadlule ezandleni zakhe ngitsho labanye kade belalela inkulumo kade ezenza emahoteleni kuma-gatherings kuma-debates kade ezenza abantu abaningi bahambile ebandleni lethu babuthwangirayo bekhona bonke ngathi nje ama-executive members bebekhona.
Ya, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi bona labo ade bemvalelisa bebemveza engumuntu owayenjani.
Ye, angizwanga nje kulomuntu nje okhulume kubi ngitsho kuthiwa nje nxaemfeni akwandisanga ukuthi abantu bekhulume kubi kodwa okomakhumbi ezibili wonke umuntu bedanileni ekhala ukuthi silahlekele wonke umuntu bekhuluma ukuthi hayi ubelicawe ngokomakhumbi bekhuluma intando yakhe ekhuluma ingqondo yakhe engela ukuthi kulobani njalo imele izifiso zama-albinos yakhumbula ukuthi ama-albinos bebele-association yabo and be-active ukuzama ukuthi abantu bonke bananzelele ukuthi kulama-minorities abanjengama-albinos abangafanekali labantu bonke ubebalwela amalungelo abo. Sithi ngapha kwezombangazwe ubengumuntu obesithi nxa ebona okubi kusenziwa nguhulumende ubengelani ukuthi ngubani ngoba ngumgabe kumbe mbani osebukhokheleni.